Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mfufu 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inengi lithi kusobala ukuthi aqondiswe kumsekeli kaMongameli unkosikazi Joyce Mujuru amazwi kankosikazi Grace Mugabe awakhulume eMashonaland Central awokuthi lesi yiso isigaba esilesiphatha amandla seZANU PF esikhokhela olunye uhlangothi.
Sinemaphungubwe, sine the guest lodges ezinye ezincane ezinama game park ungabuya uzibone kune mountain view ukuthi umuntu uyakukhona ukugibela intaba abone ukuthi phansi kunjani.
Umbukiso omkhulu wezokwethekelelana owesanganayo ihlanganani usungule eRainbow Towers eHarare lamhlanje. Ulababukisi ababukisileyo abakumsebenzi wokwethekelelana abavela emazweni amaningi omhlaba.
Isinqumo lesi sisithethe kulandela ukungezwani kwethu nobukhokheli esabukhethayo ukuthi busikhokhele kwinhlanganiso ye-Crisis Coalition. Obosokusenzakala yikuthi bosokulokudelela kakhulukazi obokusenziwa yilaba esingathi bebekuboard.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezilithumi zakobulawayo ebezingamalunga e-Crisis in Zimbabwe Coalition sezixaxabukile kulumanyano zikhonona ngokuthi inkokheli yalumanyano ithatha izinqumo ezimqoka ingakhulumisananga lamalunga ayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Inengi lithi kusobala ukuthi aqondiswe kumsekeli kaMongameli unkosikazi Joyce Mujuru amazwi kaMongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe awakhulume lamuhla eMashonaland Central ukuthi lesi yiso isigaba esilesiphatha amandla sebandla leZANU PF esikhokhela olunye uhlangothi lwaleli bandla. Njalo leso siphatha amandla sizalahlelwa khatshana njengosane olungafunwa ngunina yileli bandla emhlanganweni weCongress ozayo. Ekhuluma emhlanganweni enkundleni yeChibatse Stadium eBindura kweminye imihlangano ahamba iqhuba ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe, unkosikazi Mugabe uthe kusobala ukuthi leso siphathamandla angasibethanga ngegama yiso esibangele ukuthi ezinye iziphathamandla zaleli bandla kwezinye izigaba zelizwe zingabuyi emhlanganweni yakhe. Uphinde wathi abantu bazabakwazi ukuthi amazwi akhe awokuthi phansi legama talks achoni ngokuya kwesikhathi. Amazwi la uke wawakhuluma njalo emhlanganweni awuqhube enkundleni yeAmazulu Stadium kwabulawayo izolo. Ekuqhubekeni kwengxoxo yethu lesiphathamandla seCentral Committee yeZANU PF umnumzana Joseph Chuma obesemhlanganweni wakobulawayo, siqale ngokumbuza ukuthi kambe amazwi kankosikazi Grace Mugabe awasoze abangele ukudabuka kwebandla leli phakathi na.
Ngabe sithi kaphansi legama talks asonto kumbe ngathi ikuthethisa kumbe ikuyini. Ngiyathemba ndakhumbula emvana nje enyangeni ezilelezi uba umongameli wakhuma ngokuthi yona esile mpendu esezingena epathini yethu zifuna ukuzosidla sibulale ngaphakathi and lezi mpendu semele zidingelwe imithi ebulawe zingali lezi lobo zisimuna igazi zisidla phakathi kwethu. So wasonto hayi umuntu omele udingakale onjalo umuntu wegama talks. Ngakho-ke ngisuthi hhayi umuntu wonke onjalo onesifiso esinjalo mhlawumbe ngoba uyabe kuthunyiwe uyasetshenziswa futhi azodiliza ibandla lethu ephakathi kwethu phansi laye. Ngakho-ke basebebizwa abantu abanjalo bathiwa igama talks. So wonke umuntu nje obona obona efuna ukwenza into zokuganga zokufuna ukudiliza ibandla lethu yena ephakathi ngoba abantu abaphandle laba amakhiwa babona yona ukuthi besidistrayo ngaphandle sebehlulekile bazame ukuthi bevuthele elidisiwe behlula. So kathi bethi hhayi ngona singene ngaphakathi yena lo muntu ephakathi yena efuna ukuthi asidistroye asibulale sithi phansi laye ngoba usefuna ukubulala inhlanganiso yethu. Asokuthethisa umuntu asokwenzani kodwa wonke nomunye umuntu uzaba lesazela sakhe nxa umuntu ekwazi ukugangileza khonoku vele sithi phansi laye asezisukuvume ngoba ufuna ukubulala inhlanganiso.
Uke wakhuluma yini ngamafekthali avalwayo kumbe ukuswela kwabantu umsebenzi?
Ukubambile sini kakhulu bona kubana ngoba uzewakhuluma la ngendaba yamanzi futhi ukuthi ukuswela kwamanzi ezibhedlela ngale especially kuma-maternity wings lapha omama bakhululekela khona waze wakhuluma sini besithi ekhuma ngolaka kubobaba besithi mina bobaba kadili njani liyasizalisa lapha kodwa abesakhangezi bona laba esibelethisa kodwa kulamanzini lingabobaba banjani le ndaba zomsebenzi uzakhuluma ngendaba yokuthi ubaba umongameli okuwaphuma waye China ngale esiyazama ukudinga amalongzeni ama-deals lama-Chinese companies abuye ngapha kwakhuma kodwa hhayi kodwa khona nxa sokuqalisa ukumaterializer kuzavula eminye imisebenzi waphinde wakhuluma la ngemisebenzi le esivulakele lapha kobulayo kadethi evuliswe indaba le ama-zone games ama-youth zone games anzaba khona apha ngo-December ukhulume kakhulu kathi kona abanye abantu babengafundi kubuye ngapha kodwa umongameli wayala wathi akuhambe kobulawayo esazi ukuthi ona kungabuya lapha kobulawayo kuzavula imisebenzi ngoba ama-stadium nalawa akhona lapha sokumele acazululungisa yini siyakubona kathesi abantwana bethu kona ema-lotion laba ngiyakhuluma kophela ndaba minyela luveve emzilikazi babafunzingane sebeqashiwe abephela ndaba balungise wayisithi ngabana ababafunzingazi balungise ibabafunzingane stadium ngale abeluveve ngale balungisa iluveve stadium plus bakhona abezaqhashwa futhi abanye sokushila isikhathi sama-youth games bemane ama-gates sezi-ashari neseza nokuninginingi so yinto ezavula imisebenzi fose engxenye engadlula 2000 jobs ezacreatwa yi-activity nale eyenzakalayo kathe sikhonapha so yikho kokunye lokhu akade kukhuluma ngakho akuthintileyo mani
lo mnumzana Joseph Chuma ilunga le-central committee yebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo
Umbukiso omkhulu wezokwethekelelana weSanganai hlanganani usungulwe eRainbow Towers eHarare lamhlanje ulababukisayo abakumsebenzi wokwethekelelana abavela emazweni amaningi omhlaba ngenhloso yokusebenzelana lokubonisana ngamacebo okuthuthukisa ezokwethekelelwa kwamazwe abo. Okuninga sikuzweni kuMark Peter Ntambe osethulela lolu daba eseHarare.
Lo mbukiso owenziwa kanye ngomnyaka uvule amasango ehotelene Rainbow Towers eHarare ungenwa ngenhlanganiso kunye lamabhizimusi aphatheka kwezokwethekelelana akuleli lavela ngaphandle kwelizwe elezansi ye-Afrika elivame ukuphatheka ngendlela enkulu kulamanye amazwe azozwekazi le-Afrika libuye lengezelele indawo yempumalanga okwakuqala kulo mbukiso ngokutsho kukankosazana Nomncebo Sibande wempumalanga Tourism Agency.
Mbuya ku agency iMpumalanga Tourism and Parks Agency sito khangisa iMpumalanga ezindawo yetekuvakasha sine Big 5 and we have njengoba sengishilo I scenic beauty the Blight River Canyon which is the third largest in the world and the most greenest.
Uthi lindawo ilezinyamazane eKruger National Park iphinde ibe lezintaba kunye lezifudlana eziningi-ningi okungajabulisa izethekeli. Isabelo seLimpopo sona sitshengisa amasiko abantu baseBembe District. Unkosikazi Rudo Mucharambeyi uthi lindawo ilokunengi okungahuga ke izethekeli ezivela endaweni ezitsheneyo zelizwe lasemhlabeni jikelele.
Sinemaphungubwe sine the guest lodges ezinye ezincane ezinama game park ungabuya uzibone kune mountain view ukuthi umuntu uyakhona ukugibela intaba abone ukuthi phansi kunjani.
Uthi ukusebenzelana ndawonye kumabhizimusi eZansi Afrika leZimbabwe kulumbukiso kuzaphathisa amazwe omabili ukuba ethuthuke kwezomnotho la kumsebenzi yozokwethekelelana.
Sibona kuphathisa kakhulu ukuthi siyazane sibe nokuzwala ukuzwelana nokuphatha kahle kwe-economy nobungani phakathi kwe-South Africa neZimbabwe naphasi lonke nokuthi lapha sizohlangana iphasi lonke nothi ukuthi i-South Africa kuphela neZimbabwe kunabantu abaphuma eBotswana kunabantu abaphuma eSwaziland kunabantu abaphuma e-Europe onke umuntu uzoba kwazi ukuthi eBembe kunezinto ezini iBembe iyaphucuka because ukuza kwethu lapha i-foreign currency engenayo kwelizwe lakithi la Zimbabwe.
LeZimbabwe likhuthaza izizalane zalo ukuba zithathe isikhathi lazo sokuhlaba ikhefu zenelise ukwethekelela indawo ezehlukileyo zelizwe ngoba iningi labantu kuleli likhanya lingazihluphi ngalolu daba. Ugatsha lokugcinwa kwembali yesizwe lobukisa amasiko akuleli kunye lokuqakathekisa kokugcinwa lokulondolozwa kwezemvelo. lumbukiso ungenwa ngabathengi abedlula abangamachumi ayichanga lomubili kunye lababukisi abavela emazweni ahlanganisela iChina, United Kingdom, Italy, France, Germany, Kenya lezansi yeAfrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Omanisipala belizwe lonke bakhuthaza abasemsebenzini wokwakhela uzulu indawo zokuhlala ukuthi kumele belandele imithetho endaweni abasebenzela khona ukuze kwehliswe uhlupho lwezindlu ezakhelwa endaweni ezingekho emthethweni emadolobheni kakhulu eHarare. Intathe yezindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu leYoung Warriors Arts Assembly ebeligiyeza umdabu ngesikhathi lilibazisa uzulu obesemkhosini wokuphawula okusemthethweni uhlelo lokwakhiwa kwezindlu ezedlula inkulungwane ezintathu 3102 ngendleko yezigidi ezedlula kancane amachumi ayisithupha 62 million emzini ohlala abanengi ebudiriro eHarare. Lumkhosi umanyaniswe lo kunanza usuku lokuqakathekisa ukutholiswa kukaZulu indawo zokuhlala olwe World Habitat Day olunanzwa minyaka yonke ngomvulo wokuqala kuyona le inyanga kamfumfu umhlaba wonke. Izindlu zebudiriro lezi zakhiwe ngaphansi kohlelo lokumanyana phakathi kukamunicipality weHarare labenkampani yeOld Mutual ngenhloso yokutholisa abathola imali elutshwana indawo zokuhlala abazithengayo beza kuzihlawula okweminyaka engamachumi amabili kuzivumelwano labebhanga leCabs okungolunye lohlangothi lwenkampani le. Obe ngumhlonitshwa kulomkhosi umphathintambo wezokwakha uDr. Ignatius Jombo utshele lumbuthano lamhle kuseni ukuba kuqakathekile ukuthi omanisipala benze imisebenzi yabo ngendlela lapho behlela indawo zokwakha emadolobheni. Umqondisi weOld Mutual umnumzana Jonas Mshosho uveze ukuba uhlelo lomzini webudiriro lolu ngolunye lwenhlelo abenkampani yakhe abazihlelele ukuluqhuba elizweni eminyakeni emihlanu elandelayo. Umshosho uthi lolu hlelo luhlose ukuthi kusiyaphela iminyaka emihlanu le abenkampani yakhe babe sebanelise ukwakhela uzulu izindlu ezizinkulungwane ezilithumi lanhlanu 15,000 units ekusebenzeleni kwabo labo manisipala emadolobheni ilizwe lonke. Bebekhona njalo asebezitholile lezi zindlu ezilentengo esukela kunkulungwane ezimbili lambili zamadola 22,000 kusiya kwezingamachumi amabili lasikhombisa 27,000. Inhlawulo yazo isukela kumadola phose amakhulu amabili $189 kusiya kweyedlula kancinyane amakhulu amabili $233 ngenyanga okweminyaka engamachumi amabili izala umthelo wesilinganiso sokulichumi lambili ekhulwini 12%. Omunye wabatholiswe lezi zindlu ngumfundisi webandla lenkonzo ye-United Methodist ekhokhela esigabeni seHarare Central otshele Studio 7 ukuba okwamanje uhlala endlini yebandla emzini ohlala abanengi we-Egypt e-Highfields. Unkosikazi Jongi Mpinya kusendwa ube manzi te ethi ubonga umdali ukuba usele ndlu yakhe.
Maye mbona umusa kaNkulunkulu. UNkulunkulu esimkhonzayo ulamandla njalo lomusa akakhangela ukuthi ngubani uvela ngapi kodwa umusa wakhe uyamangalisa. Ngitsho noma ngitsho la ngithi akulalo yedo lendlu yimo wakuqala. Ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu.
Wengeze wathi ujajuliswa yikuba useyitholile indawo yokuhlala laye ebiza yena njengomfundisi ethi ngoba isikhathi esiningi abafundisi njengaye kuyibona abavame ukudubeka lapho sebechile umsebenzi ngezizathu ezehlukeneyo.
Ah, ngiyababongela uNkulunkulu. Ngiyabafisela ukuthi ngathi uNkulunkulu angababusisa angaqhubekela phambili besenza umsebenzi omuhle ngoba kulabantu abaningi abangela kokuhlala especially ungakhangela abafundisi. Kuhle nxa usaqinile kanje kodwa nxa ungahlangana kumbeni lengozi you become a destitute. So siyababongela ukuthi uNkulunkulu ngathi angabaphathisa angala okhe bakhokhelela ngomsebenzi abawenzayo.
Lumkhosi ungenwe ezinkokheli zenhlangothi zikahulumende ezikamunicipality weHarare abamankampani ehlukeneyo amakansila alelidolobho abekade belibazisa uZulu ukubalisa iqembu le Young Warriors Arts Ensemble lequla le Prisons and Correctional Services Band kanye loZulu weBudiriro. Ubumanyaniswe njalo lokunanzwa kosuku oluqakathekisa ukutholiswa kukaZulu indawo zokuhlala olwe World Habitat Day othakazelelwe lonyaka ngaphansi kwesihloko esithi Voices from the Slums. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Inhlanganiso ezizimele ezilithumi zakobulayo bezingamalunga e-Crisis in Zimbabwe Coalition sezisukile kulumanyano zikhonona ngokuthi inkokheli yalumanyano ithatha izinqumo ezimqoka ingakhulumisananga lamalunga ayo. Inhlanganiso lezi zigoqela iRadio Dialogue iBulawayo Agenda, iBulawayo Progressive Residents Association lezinye. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla sebulawa yagenda umnumzana Mele Dube yena ochasise okunengi ngalolu daba.
Isinqumo lesi sisithethe kulandela okungezwani kwethu lobukhokheli esabukhethayo ukuthi busikhokhele kunhlanganiso ye-Crisis Coalition. Obosokusenzakala yikuthi bosokulokudelela kakhulukazi obokusenzwa yilaba esingathi bebekuboard bedelela esingathi ngamalunga enhlanganiso ye-Crisis. Besebezenzela umathanda eguqula isisekelo sombuso senhlanganiso esingathi i-Constitution. Bethatha izinqumo eziningi ezimele ukuthi kuhlanganyelwe nguye wonke umuntu olilunga lale nhlanganiso senze sindawonye, kodwa bona bebekwenza bebodwa. Sababiza lonyaka umnyaka usanda kuqalisa, sabiza uChalimani wakhona, sakhuluma laye samhlalisa phansi lapha koBulawayo, sambuzisisa ngokwakusenzakala. Wasithembisa ukuthi uzabuyela aye kulungisisa kungakapheli inyanga, kodwa inyanga zaphela zaba ngu-7 kasikaze size ngitsho lutho kuye, kodwa siyabona elokhu eqhubeka ethatha izinqumo esingavumelani nazo. Ngalokho-ke sibone kufanele ukuthi hatshi sikhiye inhlanganiso le e-Crisis Coalition.
Isisekelo esaguqulwayo saguqulwa kwafakwa ziphi inhlamvu elingavumelani lazo?
Esisekelweni leso esaguqulwayo kwafakwa inhlamvu ezithi zona amalunga amanye ahlala kuboard ye-Crisis asezakhethwa ezimele samuntu yena yedwa engamelanga nhlanganiso avela kiyo, esingathi umuntu sekhethwa in their individual capacity engakhethwa ngokuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Lokho sakubona kuyindlela eguqula, kumbe sikubone kuyindlela eguqula kakhulukazi isimilo senhlanganiso ye-Crisis, ngoba yona amalunga ayo zinhlanganiso kakusibantu abazimeleyo bona bodwa. Enye njalo inguquko ekhona esisekelweni sombuso, ngingathi khonapho ngesikhathi beguqula bafithizela banganaki ukuthi isisekelo sithi sona ekuguquleni khona okwabakwenzayo kwakumele babize umhlangano wamalunga wonke esingathi annual general meeting, kodwa kabayibizanga. Babiza nje i-conference, babizana labangani babo, baqedwa lapho bahamba bayasayina beyibhodi bathi bona isisekelo sesitshintshile baqalise ukusisebenzisa singavumelananga lazo.
Lo-ke ngumnumzana Mele Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Agenda, ubexoxa ecingweni ekwaBulawayo leStudio 7. Untungameli Nkomo uphinde njalo waxoxa lesikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition nomnumzana Mfundo Mlilo, yena othi akumanga kuhle kulinhlanganiso.
Imemba zile zingathi zilamalungelo ukuthi zithengisele nxa zingasudiseki ngobukhokhelo obukhona. Kukhona okunye ukungazwanani okukhona phakathi kwenkokheli zenhlanganiso ye-Crisis Coalition, ngoba yikho kwenza ukuthi iimemba ezinye zibone kungcono ukuthi yehlukane le-Crisis Coalition.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha ukuzama ukulungisisa ukungezwani okhuluma ngakho ukuze lingalahlekelwa ngamalunga amaningi?
Thina njengenkokheli sesizama ukukhulumisana lo Chalemana, ngoba khanya ngani kuthiwa uhlupho loluvele la ebukhokeleni phezulu khona ngale. Zange ukukhulumisana layo ukuthi azame ukuthi ayenze umhlangano we-coordinating committee ukwenzela ukuthi kukhulumisane le members ekulezi zinethu eziphumile ezakobulawayo ngoba sibona zihlakaphezi kakhulu enhlanganisweni yethu ye-crisis coalition. So umhlangano uzaba khona kuvikele zayo, sizame ukuthi sibonisane ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi izikhalazo zabo zilungiswe.
Hello ke ngumnumzana Mfundo Mlilo isikhulumeli senhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Izizalwane zeZimbabwe ezimbili ezangena kuhlelo lwemelika lokuthuthukisa uZulu olwe nyakenye onkosazana lwemelika lokuthuthukisa uzulu lwe-Community Solutions nyakenye langomnyaka ka-2012 zithi sezisebenza ngcono okwamanje ngenxa yohlelo lolu. Unkosazana Nothando Mpofu lomnumzana Thomas Sithole batshele umphakathi lamhla kobulawa emahofisini esigodlo semelika kwele Zimbabwe ukuthi konke abakuthola emelika kwabanceda kakhulu. Bathe olunye ulwazi abaluthola ngolokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zodwa ezisebenza lozulu zilakho ukuqhuba umsebenzi zingelamali. Zimbalwa izizalwane zeZimbabwe esezangena kuhlelo lolu oluphethwe inhlanganiso ezimele yodwa ye-International Research and Exchanges Board eseMelika. Abangena kuhlelo lelu ngabasakhulayo abakhaliphileyo abenza ukuchiyeneyo okukhangelane labantu. So kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi edlula amabili 225 asebangena kuhlelo lolu selokhu lwasungulwayo ngomnyaka ka-2010. Okwamanje sokudingwa abazangena kuhlelo lolu ngomnyaka ka-2015. Sixoxelo Sithole ochasisela uGibbs Dube Studio 7 ngokuqhakatheka kwalolu hlelo.
Ina siba nenkolelo yokuthi ukuze sisebenze kahle kumele kube lenkalakatha yemali lapha abantu kumele bephiwe esingathi likolo kumbe ama-allowance lapha ababenza umsebenzi. Kanti ke ngakubona ngale yokuthi umsebenzi omningi ngale wenziwa ngabahlali bakunaleyo ndawo. So ngemva kokuvela ngale-ke esigabeni se-Plumtree esakwenzayo mina le nhlanganiso yami ukuthi saqoqa ndawonye ontanga kakhulukazi lezakhamizi sasithetha ndawonye sathola-ke esingakuthi yi-training sikhangelele lokhu engakuthola ngale okugoqela ukuthi kanti ungakha njani amaqembu abempumela enhle njalo aphumelelayo lokhu ngesingiso konke singakuthi is building effective and winning teams. So yikho okuqakathekileyo khonaphana ukuthi lokhu ukwenza ukukhangele abantu abakhona esigabeni sakho lapho hlala khona kumbe inhlanganiso ezingabe zikhona esigabeni eziyabe nazo ziphatheke kunhlelo zentuthuko.
Ye, akusinike-ke umzekeliso wokuthi inhlanganiso osusebenza nazo yiziphi phezu kwalokhu owakuzuza khona ngapha-ke eMelika?
Sikhangele ukuthi sibele awareness ku-climate change njalo sisebenzisa i-community radio. I-community radio yona-ke siyikhangela ukuthi iyisikhali esimangalisayo esizoyenza ukuthi umphakathi wakithi ube kwazi inhlanganiso ezikhona lokuthi ziyenzani lokuthi kanti inhlelo zentuthuko lezi ziphatheke kizo umphakathi ungaphatheka kanjani. Ikhona inhlanganiso okuthiwa yikhulane trust, leyo-ke inhlanganiso yabatsha. Yona-ke ngikhuluma-ke njengakathesi oyikhokhelayo naye ngemva kokuba sesisebenze sonke wabona kulithuba elihle layo ukuthi ezame yakhe inhlansa layo ngikhuluma nje uphathekile kuhlelo le-Community Solution njengabantu layo esemelika. Ikhona-ke eyiye futhi esebenza layo i-Plumtree Residents and Development Association. Lapha-ke sikhangelele ukuthi njengomphakathi waseplumtree kakhulu abahlali zingaba khona inhlelo esingafuna ukuthi ziyenziwe khonaphana e-Plumtree-ke. Kuba lula-ke njengabahlali ukuthi siqoqane abantu bekuyindawonye sibone ukuthi njengoba sile nhlupho lezi ngamasubani esingaba lawo esingafaka esapuleni ukwenzela ukuthi isigaba sakithi sithuthuke.
Lo mnumzana Thomas Sithole umqondisi we-Plumtree Development Trust obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Lanxa kwele Zimbabwe kungakatholakali umuntu lomkhuhlane we-Ebola, izethekeleli zibikwa sezisesaba ukuza elizweni. okhokhela ugatsha lozokwethekelelwa kwelizwe iZimbabwe Tourism Authority umnumzana Kariko Gagaseke utshele intatheli izindaba izolo eHarare ukuthi kuleze thekeleli ezingamachumi amathathu ezithekazise kubakhona emhlanganweni wezokwethekelela owesanganayo ihlanganani okusenzelwa edolobheni leVictoria Falls. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gift Mabena owake wamela isigaba seHwange East lesigoqela iVictoria Falls endawonye lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Trevor Moyo onguye osungula lingxoxo.
Abantu ababhalayo ababhali amanga. Into le Zimbabwe into eyazakalayo ukuthi abantu eZimbabwe ezigovernment besay ayizimiselanga and ayilalutho in terms of ukulwa lomkhuhlane nalo weibhola. Ngizakunika i-example. 2 weeks ago kulomhlangano we-IPAC, that's Insurance and Pension Commission, AFOLS, and that they were expecting abantu at least up to about 800. Unfortunately, because ababhalayo, they are babhalayo iqiniso ukuthi ihulumende ayizimiselanga. So vale information, vale intelligence information in terms of ukuthi kungakubamba kwinto lokho, because ilizwe alilalutho, alilalwazi, alila personnel, alila maphilisi, alilani. So why would umuntu risk ilife yakhe?
Sibuye kuwe mnumzana Mabhena, uthini wena ngalokho okukhulunywayo wena ngokhona ngapho efollows? Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kungakuhamba njani ngodaba lweibhola lo?
Lanxa nga umkhuhlane weibhola sikuzwa ukukhunya ngawo ukuthi ungakafiki kwele follows. Unyasekelwa bomoyo uchoyo ukuthi athi yena. Lanxa nga ungabakhona waqhamuka ambona ukuthi khona indlela ihulumende yethu engenelisa ngayo ukuthi umkhuhlane ubambe. Njalo abantu bamaphepha ngokona sebebhala babhala izinto ezizo ezikhona eziyiqiniso. Hlupho esinalo ukuthi uhulumende wethu lapho okukhulula khona iqiniso ngaye uyavika but evika into esekuvikeni. Kukanti ifosi uhlupho osuka libe khona ukuthi kukhanya izimota zonke ezihambayo ezingala ama-truki la athwala ayevele ekhonke avela ngathi ngapha kwelebosona siyavalwa ukuthi ahambe khona asengena ngapha efollows ongadala ukuthi ngesinye isikhathi nje abantu belibele kutholakala umsebenzi osusa khona ngoba ifollows ikhanya iyamukela yonke ibhizinis ekuyayo ngoba ngabantu esiphakathi kohlupho elizweni leZimbabwe. So hhayi emsekela babumoyo ngokuthola ukuthi ihulumende hhayi ngaza ke ngiyenelise umoya elizwe esiyiwo khathesi ngaza ke nelisa umkhuhlane nxa waqhamuka iwuvikele.
Dokotela Moyo, ngokubona kwakho singathini ngokwesabela khona lokhu ukuthi eDRC uke kwatholakala umuntu la umkhuhlane lo singabona ubuya yini ulethwa ngamagonyeti ona la?
Ipossibility yamagonyeti hayi angiyiboni khona but ifiye ekhona ngeyokuthi kungahle kubambe akula action akula lutho but fearing for fear, I mean we are afraid of the fear, not necessarily ukuthi igonyeti can bring umkhuhlane nalo because ungawukangela umkhuhlane nalo ubuya nge-handshake i-hand contact in majority of it. So angiboni kukhona but abantu bayesaba nje ukuthi ungahle ukungene. Ngizakunika umfanekiso 5 or 6 years ago saba le cholera. The least umkhuhlane othi ungabulala umuntu but eZimbabwe bayafa abantu. I-simple cholera engafuni even iphilisi efuna nje i-rehydration yomzimba ukubisela nje ama-fluid emzimbeni. So umhlaba uyakwazi balayo information based on that intelligence ukuthi nga uhluleka kufanana lokuthi usabe igundwane. So ungabona isilwane ke uzazivika njani? Ngiyachiyabona because i-cholera you can manage it in khaya by rehydrating your patient but eZimbabwe abantu bafa. So ngiyabuyela futhi ngisithi hayi laba ababhala khona babhala iqiniso sibili but i-government iyabe ifuna ukudefenda khonoko. Even ungakhuluma ngenye into ukuthi akula mgwaba they will still defend ukuthi no umbhabho awukhona lala emgwabweni ubona ukuthi imoto ayikunyatheli.
Mnumzana Mabhena, nxa wena ukhangele okwakathesi ikhona ngapho efollows kakhulu emahoteleni kukhona yini okutshengisayo ukuthi kulokwesaba ukuthi umkhuhlane lo ungaba ukhona elizweni?
Hayi nothi ikakhulukazi ngoba ngiyaxoxisa ngikhokisana la bantu kakhulu abasebenza ku-tourism abade bengakabi yethu ikakhulu ngawo lanxa ngama-volumes abantu nje abakhona vele kubhizinesi ngalezi nyanga vele kakhulu ku-tourism iminyaka yonke kuyabe kuvise kwehlile kuphansi. So ngobulutshwane bamathurist akhona asibone ukuthi kungabe kudebangelwa ukuthi kulokwesaba wethu ukuthi umkhuhlane uzukhona vele nje normal ama-volumes ayehla ngenyanga zona lezi iminyaka yonke nazi
ukhangela ku-tourism, ama-hotels vele i-capacity yabo kathesi hayi vele kulow, phaa kuphansi kakhulu ivela ubusiness nje into zonke efore zehlile sibi kakhulu.
Lo ngumnumzana Gift Mabhena wake wamela isigaba se-Wange-East esigoqela i-Victoria Falls exoxa ndawonye lengcwethi ecubungula izempilakahle udokotela Trevor Moyo.
Hayi ke isikhathi asavuma ukuthi siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje lingakhohlwa i-Studio 7 Live Talk asiyihluzeni bomama lamuhla sikhangela impilo yowesifazana wasemaphandleni ngesikhathi umhlaba unanza ilanga lokuqakatheka okwenziwa ngabasifazana emaphandleni le-International Day of Rural Women. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo Chris Gande